nekusungwa kwevanhu tasvika kumagumo wechirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC nichiti musara zvakanaka.
Ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 13 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcini isihlalo webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo cathangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla lalo uMo Blessing Ali izafa iphele yonke nqa ingaxolisanga.
Abantu basakhala kodwa amapolisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo umuntu ombambayo i-former boyfriend yakhe.
Agambe ukubulawa kukaMo Blessing Ali lo langelihle Dube abe Citizens Coalition for Change kungaba kulezo mbusazwe phakathi kumbe ikwenza kwezikliwi nje zingelanjongo yezepolitiki.
Kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho ukuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhu khonapho zicwale zithole inyama.
Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudala imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo.
Tengisa khona ukuthi uhulumende wethu ulokhu engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sisitsho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imfa yomsekeli webandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Mo Blessing Ali isidale inkulumo elizweni. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yakosimba Chisango ocathangelwa ukuthi wabulala umsekeli webandla leli uMo Blessing Ali izawukhomba olotshwala ingekela uxolisa ngesihluku esehlela uAli. Usikhala uthi bakhona asebevumile ukuphathisa ukuthi baphindisele ukubulawa kuka-Ali. Lanxa engaqambanga ukuthi bazaphindisela njani, kukhanya usikhala esithi bazaphindisela ngesintu. Kesizwe amazwi akhe.
This death of Mo Blessing Ali, let me tell them and also everybody in Zimbabwe, the whole family shall perish. We are going to revenge. Whichever way we are going to do, the family shall suffer. You might not hear about this family once more again. It will be wiped from the face of the earth if they are not going to apologize as soon as possible. There are many people who have volunteered to do the business for them to make sure that the spirit of Mo Blessing Ali will not rest and avenge her death. And
uKansila wedolobho leBeatrice oqanjwe ngelokuthi Kansila Masimbi uxotshe abantu kade bebuthene emfeni esithi ngoba sokugcwele abantu bebandla leCCC. Lokhu kumangalise abanengi ukuthi abantu bengaliswa ukukhalela omunye wabo.
Ngathi inini ashabathani azaramba kusangana oyu nemvula saka tathi isusu funeral ikana iri so problematic like this ngaichienda kuSt Mary's.
Omela iBeatrice edale lePhalamende engwebandla lezanu PF umnumzana Munyara Zikashambe uthi ibandla leCCC selifuna ukusebenzisa imfa kaAli njengendlela yokudinga usekelo.
We are in the election era where in this CCC, these CCC people, they faked abductions. Now they want to hijack this funeral and call it a ZANU-PF murder. Who is Mo Blessing after all? CCC got a vibrant activist that we can look at, not Mo Blessing.
umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi amapholisa asetshenziswe ibandla lezano PF ukwenza ingani loludaba alula ezombusazwe kodwa bona bebona ukuthi uAli wabulawa ngoba engowebandla labo
kumbe isikhwili imbe political crisis eZimbabwe akunalutho amapholisa afanele ukuthi athathe neutral position badinge izikliwi lezo hatshi ukusupportana lelinye ibandla lezanu PF besithi lo ujama okuthiwa nguyombambayo gaso wezanu bakwazi njani bona bahambile yini eofisini yezanu bayadinga amaphepha badinga umuntu lo bambambe ecourt icourt yezacubungula asithande ukukhuluma okuningi okwakhathesi ngenxa yokuthi abantu basakhala kodwa amapholisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo umuntu ombambayo i-former boyfriend yakhe kanti i-boyfriend ngapho ngobulala abantu basithulele bengadingi hatshi amapholisa ngawabantu bonke lo mthetho ugcina umuntu wonke siyabona
lokhu sikudaba lunye kule mibuzo edalwe ukubulawa kuka Mo Blessing Ali lomunye wakhe oyebandla le-CCC umnumzana Langelihle Dube ukuthi kungabe kulezo mbusazwe phakathi kumbe hatshi ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
Kuyinto ebuhlungu kakhulu edabukisayo ukuthi silahlekelwe imphefumulo ikakhulu imphefumulo yabantu abasasebatsha uMo Blessing Ali lolangelihle kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho ukuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhu khonapho zicwale zithola inyama nxa sikhangele udaba lukaMo Blessing ngokutsho kwamapholisa abaye abachwayisisayo kusobala ukuthi uMo Blessing umbulali bayamaza amapholisa igama lakhe bayiqambile kuthiwa abantu laba basuka eBhawa ngokutsho komfakazi okhona osemthethweni so kuyamangalisa ukuthi dukuduku abantu sebeqamba amanga bathi ye uMo Blessing wathunjwa ngabantu ababehamba ngemota ye ngabantu bezanu PF kodwa nxa ukhangela statements samapholisa siclear nje ukuthi abantu labana ujahe womuntu wabulala uMo Blessing into wakwathandana laye kade kuzingxa abano zabo bese kusithe ukalanga elihle ukkhanya ungenelwe ngizigebengu izikliwi nje kodwa abantu eZimbabwe ngenxa yokuthi silama political vultures kulabantu abakholisa ukuthi kube kuthiwa kugconwa ilizwe kuthiwa ilizwe siyabulalana lanxa kungekho kulabanye abantu futhi esibaziyo ikakhulu abantu benhlanganiso ezizimeleyo laba abanye baphila ngakho nxa kungasabanga lezehlakalo ezinje baqalisa ukuthumela imbiko kubo United Nations lenhlanganiso la ku international community kabatholi imali so sile problem yokuthi silabantu abaphila ngokuqamba amanga ku-social media bebhala ama-report besenzani bese siba labantu abagcwela inzondo nje lokufuthelana ukuthi yo umuntu angafa laphana kuhle kuthiwe yelo lo ubulewe ngabe zombusazwe lanxa kungayisikho kuyinto embi kakhulu enyanyisayo qakale kudinga ukuthi sikhule kuthiwa njengamaZimbabweni kumele sibe lento kuthiwa yi-political maturity sikwazi ukukhula nokuwehlukanisa phakathi kwezinto kobudlova kwenziwa izikliwi loludlakela lwezombangazwe kodwa thina ngithi kuhlala kuhlangene kuphela sihlala siqaphela into ezimbi kuphela amaZimbabweni ungabhala ukuthi asambeni siyelima ngale senzeni imali akula muntu ozihlupha ngakho kodwa ungakhuluma ukuthi ubani obulewe kulo muntu ofileyo ngalo obulewe izanu sokusiba indaba khonokho inyamunyaka uyaziwe phela angikwazi usinjani emakhandethu
manje nxa ukhangele okwenzakalayo ubona ungani udlakela lolu olukhulunywayo ludlakela esingabona na lusenzakala ngesikhathi sokhetho oluzayo
kunzima ukuthi ngisho ukuthi udlakela lungaba khona ngesikhathi sokhetho kumbe lungabi khona kodwa engikwaziyo ngeqiniso lonke ukuthi lukhona udlakela olwenzakalayo kwamaqini lube khona udlakela okuthiwa lwenzakele abantu bakhona uzokuthiwa kulabantu abacanya abathunjiweyo ngale into zakhona zingaqedakali so kugcina sokungasakwazi ukuthi amanga lamaqiniso yiwaphi so into esuka ibe nzima kakhulu kodwa sikhulekele ukuthi nxa kuyiwa kukhetho abantu bakhule babekwazi ukuthi kwehlukana kwembono lokwehlulukana kwamabandla ezombusazwe akutsho ukuthi sesiyizitha sikwazi ukuphilisana ndawonye engithe mina ngaphambilini yi-political maturity sikwazi ukuthi singaze sibulalane thina sodwa lapha phansi siyabe sizihlupha nje kuphela ngoba phezulu ngale bayakhulumisana banatha bonke amatiye thina onjwadi ithe sebe sigamulana ngamabhemba lapha sithumbana sibulalana sisenza into ezingalangqondo ukwazi ukusuka sikhohle ukuthi akula politician engiyangithi ngesilungu no politician is worth dying for.
Lo ke ngumnumzana Angliston Smanda ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube wabulawa ngolwesithathu ngeviki edluleyo elobhengula kobulawayo uzabekwa lamhla emzini wakhe esigodini. UDube othiwa nguye owaphathisa ukubhalisa abantu ukuthi bavote ngobunengi wangenelwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi yizikliwi bamhlahlela ngamabhemba. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bednico Ncube watshela iStudio 7 ukuthi ukubulawa kukaDube akulani lokwenza lezombusazwe. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza izolo ntambama ukuze sizwe okuningi ngokubekwa kukaDube.
Ye umthimba mkhulu sesiqedile umsebenzi lapha kobulawayo akulula akulula sibili kodwa izimoto sezisukile lapha kobulawayo ziyakhona esigodini ngithemba sesifikile manje kusasa siyabeka iqhawe lethu uLangelihle Dube uzonda abanye bambiza ngokuthi Mr. Tuesday ngenxa yemisebenzi emihle ayeyenza ezinye izimoto ziyasuka ekuseni kodwa lezo ngezemuli ngoba abantu abaningi sebehambile ukuthi balinde bebone konke okuyabe kuqakathekile okumele kwenzwe ukwenzela ukuthi simbeke uchampion wethu ngendlela ezinzileyo ngendlela elenhlonipho. Hayi kubuhlungu bakithi.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 izolo ntambama ekobulawayo. Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudale imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Amapholisa aya emahofisini ebandla lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Divine Destiny eHarare ngolwesihlanu babopha khona abafundisi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo abaphansi komkhankaso othiwa The Zimbabwe We Want Campaign kumbe iZimbabwe esiyifunayo. Abantu laba balala esitokisini ngolwesihlanu baze bakhululwa ngomgqibelo. Sixoxe lomunye wababotshwayo umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu.
Eqinisweni besihlangene eSozberry sisiyakhuleka sikhulekela ilizwe ilizwe selifile ubukhokheli sobuphele lwabo sakwazi ukuthi kwenzele. So bekufanele ukuthi abantu beZimbabwe bekhuleke belikhulekele ilizwe njalo kulohlelo vele la uhulumende olaziyo oluka 2007 olwezi Zimbabwe We Want. So odasikambe kuloko kwazi ukuthi bebeyazisiwe ngoba akula mthetho othi kufuze kucelwe imvumo. Umthetho uthi amapolisa ayaziswa ukubana kulo mkhosi onje ozenziwe. So bebeyazisiwe. Ukuthi basuke bona basesiba labantu abangafuni ukuthi kwenziwe lokho kungcindezela ukuthi abantu bebe le freedom to assemble nokuthi to associate kutengisa khona ukuthi uhulumende wethu kulokho engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sisithi. Isisekelo sethu siyathi ukuthi iZimbabwe is a Christian country kodwa sihlangene lathi yakhuleka sikhulekela ilizwe eselifile.
Ungasitshela ukuthi lapho livalelwe bakhona yini abahlukuluziweyo?
Ukuhlukunyezwa hayi ekuthayweni akulamuntu otshayiweyo but ngibona ngazathi vele nje lona ilizwe lethu Diloke lililize abantu abakholwa ukuthi umuntu emebotshiwe kuze besethuselwa lani lani kodwa hayi akula muntu otshayiweyo esozibeli sizabuyela sizabuyela ngoba sikubheyili sizabe siloke sihamba ngoba singazake sathi kunzima sibili kodwa kufuze ukuthi abantu singavumeli ukuthi sincindezelwe nokuthi sifuna ama-shortcut ilizwe leli sibuswa kubi ngenxa yokuthi abantu sifuna i-temporary relief akufuzanga sikuvumeli ukuthi kuthiwa abantu besebenzise ukuncindezela abantu be-abuse umthetho
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi abamaka imihloliso logatsha lwezemihloliso olwezimsec baphakathi kokulwisana kubangwa imali abayiphiwa ngomsebenzi wanyakenye abathi bayiphiwe kathesi isisindo sayo sesehlile kakhulu. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi uNqabutho Maganga obehlala eKhilani Squatter Camp ubulewe ngomunye wakhe uMofati Sibanda bebanga umkhuku owatshiswa nguMaganga. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia seziqale ukunika amapasipoti awelizwe labo kubantu bakwele Ukraine abahlala emadolobheni awe Ukraine ahluthunwa ngele Russia. Amapolisa akwele China akophe abantu abayithoba munwe munye ngemva kokuhlasela abesifazane e-restaurant. Abantu laba babanjwe ngoba amapolisa ababone emfanekisweni kamabonakude ama-surveillance video. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Igama lami nguvela Ngoma vela eBrunaberg. Ngiyalibingelela lonke bantu be-Studio 7. Ngivumelana nesikhulumi esikhulumileyo sithi hayi inkomo watshiya ekuthengisile. Ya, kukubi esintwini ukukhuluma ngomuntu asehamba kodwa okukhona liqiniso liqiniso ukuthi hayi kasithiya ngakuhle. USmith wayefuna ukumnika imathebeleleni 1977 wala manje kathesi nxa sokunye lapha kukhona nokuthi sesicolonize abantu bemashonali sebesicolonizile ngoba sebegcwele kathesi konke lapha vele sinezikolo unazo sokuthiwa zikakufundiswe isishona kakhulu yena lo ofuna ukungena yena lo uzezwe seziphambili phambili sithi ezikolo zethu kakufundiswe isitshona ongasafundisa isindebele.
Sibingelele emsakazweni sithi linjani bantu bakithi kuzo zonke izindawo. Hayi siyaphila. Akuyezwakala izindaba siyazimamela kusakwamalanga abantu lezikhulumi ezikhulumayo abantu izikhalazo zabantu siyazizwa. Bantu bakithi hayi khona kuyiliqiniso mpela leli elikhulunywa ngabantu impilo yalaphana ezimbabwe inzima ongangukuthi khona akula bhizinisi ongalenza ngoba umuntu uvula ibhizinisi kuyathenga abantu abantu kabalazimali one ilizwe vele kalila mali akula lizwe lingaba right lingala mali yalo kunzima laphana bantu bakithi wonke umuntu olaphana mawuthi uyavula ibhizinisi usuke ngelele kuwe wena ovela kwelinye ilizwe ukuthi uzamnceda abantu babalazimali ekhaya ngapha sokuthi kuyakhutshulwa izimali ezibhedlela kuzo zonke indawo kubhadalwa inkinga phela le esebantwini laphana kuzogcina mpela sokutholakala umuntu efile kungasela muntu ongcono. ngoba abantu bathwele nzima. Mina mangaleke ukuthi bana laba bona baloke besithi eZimbabwe ku right ye ngamanga la akhulunywayo kwa tinitini. Kanti bona baphila kuyiphi iZimbabwe bona bangakuboniyo kuno kubona yabantu. Sikhathele ngabantu abasebenzile ezikomeni zabo. Hayi.
Seribonani, seribonani isizini, seribonani. Hayi ngikhulumayo ngiphinzi, ngiphinzi ngiphinzi ngwalathi. Umabhalabhala kompofu ngale kwesasana kusini. Hayi nyenye sithi ngidlulisayo ngokukhuthaza abatsha. Ngikhuthaza abatsha ukuthi hayi madoda sambini siyevota, sambini madoda siyevota. Sambini sesiginyiwe bakithi sasidlalela ukuhluphekina. Namuntu alokhu esihluphile. Mhlawumbe yathi umuntu omutsha kodwa ungakho ukubhizizana umuntu onjani. Ngiyacela abantu abatsha sambini, sambini ngokuningi kithi siyevota. Singadinwa lo nyaka umnyaka wethu. Nesiye 2023 umnyaka wethu ukuthi siwine.
Ngiyabingelela kustudio 7, ngibingelela abasakazi nabalandeli. Salibonani. Lapha ngithi nami-ke ngithi uPaula nami lokho engibonayo okungumbono wami ngithi mina isikhathi sokuthi abantu bebambane manje asosikhathi sokuthi mina ngoba ngilo mhlobo kumele lo mhlobo ube wodwa lwani ube wodwa ngokunjalo. Angeke kusisebenzele lokho. Into ezosisebenzela ukuthi iZimbabwe iphume kulokho ekikho manje ukuthi abantu sibambane sikwazi ukukhipha iqembu elibusayo eliyilo eselibusa iminyaka eyi-42 years. Ayikho into nje enzakalayo instead ukudilika ilizwe. So njengoba ilizwe lidilika, masingadiliki thina, sibambaneni sivote sikhipheni izano PF. Ungangena i-CCC is fine, izaphu MRP, MDCT, whatever party is, thina sifuna ushintsho, sesifuna nje change. I-change ukuthi ngubani owinileyo. Akusebenzi lokwa futhi ngeke nje kusebenze. Sohlala lokho esikhala segangeni, sifike lokho esikhuluma sizenza abantu abangayanga esikolweni amaqaba. Kanti-ke singabambana siyakwazi ukuthi izano siyikhiphe noma ingariga, sivoteni sonke. Leyo part ezongena abantu sohlala phansi singabantu kukhulunywe kubunjwe constitution yelizwe entsha umthetho sekelo ukuthi manje kuyosebenza kanje and then kufaka umthetho ukuthi umuntu kumele buse 2 terms or 1 term is fine ba abantu bavumelana nakho lokho imajority eZimbabwe abantu baseZimbabwe kuyabe kulungile lokho lokho ukuthi hey akunqonywe ilizwe hey abantu hayi khona lokho akusizi lokho akusebenzi akusebenzi singabantu sonke kuyahlalwa phansi kulungiswe le ndaba kube right nje abantu bephile abantwana bethu abalandelayo emuva i-new generation ithole ilizwe lilunge sizane ngoba umntwana ozelwe from 1980 akazange ayibone inkululeko until today naye senguyofayithayo akazi uyafayith ufayith into angazange ayibone so into emele ibe khona yokuthi sibambanene konke okuzolunga ngokubambana hhayi ngokuthi kwathiwa kwacima ulokhu yikho kumele kwenzeke ngoba lokhu yilokhu khona lokhu kubizana Mpumalanga wadwada kusebenza ngiyabonga
Linjani mthokazi omuhle nabastudio 7 esilethele indaba zethu ezinhle hawu siyabonga khala ngamadoda akithi lawa ama-MRP9 lawa it's not fair man okwenzakalayo it's not fair ngiyakhala ngala madoda emzabalazweni hhayi bezama ukudisturba wona umzabalazo wethu no akukho right mangaki bona besenza amacala lapho kulo mama watholakala le gold sesimadlela igold la wenziwani ngendaba yathi ngwylp bandla hayi bakwengenzi njalo kuthi laba abantu abenzanga lutho serious bona basimagisha igolide labo besihlala benza amacala benyamalalisa abantu every time emini nebusuku why besenza kanje why bephatha kanje abafowethu bona behlala besenza amacala case after case bekwezinuka amaphokhwapha ilizwe leli umuntu noma ubani bani uyazenzela kho ukuthi silidwa izimpumputhe zonto eziyiduze yakhudulana zimpumputhe zonto abantu ilozeni umuntu okwagula iphoyizeni ayiphumi engqondweni la ayiphumi iphoyizeni engqondo bonke laba abantu laba abafakelana amatshefu basangene nje umsangano nje odozakala lapho yeke ukuthi ilizwe lilomongameli abantu kompuza edlemini babubona bayazenzela ama favors abo besiya le kunini bese izinto bawona lapha abakhona even isikhuluma namanje sokona abakona ukukhulu manje ngeke sithule sebesoke sikhuluma vuka mntwana.
Eh salibona salibona ku studio 7 yakhulumisa okhulumayo uzenzile ichagwane elikhulu ku plump kosuwo. Ana ngithi nje abantu bakamthwakazi ungathi bengasho kuma bonke umuntu ozazothi indebele ephose naye iJS Vivaneni sichaseni into yakithi sikehlukane nento zase next door esihlukane nawo 3+6 sihlukane nawo zana sike sizenzele okwethu ngoba indebele ungazibona nje sadwena hayi zayenza ixandi kona ukwenza ezaphumelela ha uyaziroba ngoba vele into ehluphayo ukuthi uyabukhuma khona ukutsho njalo ungekho ezweni lakini ezweni lokuhamba. So ngithi bantu bakamthakwazi abake kuvuleka ezindlebe beke besapoti into engeyabo. Ngiyabonga
nani basakazi bethu abahle bakastudio 7 hayi siyalibingelela hayi nasiziphilele mbelinjani lina bonke uChris Gande ontungameli Nkomo abasakazi bethu abakhulu asiyalibingelela lonke phela sesibona khonokho okuzayo. Funa ukuthi ngenye ingene lapha mphawule lethi imeseji yami la ngemphawule la ngemphawule ukuthi khona tivele njengoba siyabona iphumile i-100 bond. Umbuzo wami kustudio 7 ukuthi isebenzani iloncedo lwani i-100 bond lezanupf yayo yahlupheka manje kodwa but basinika i-100 bond yabo le bathi siyenzeni ngayo.
Salibana studio 7 linjani? Hawu siyajabula kusinyuze ezimnandi ekuseni ntambama. Hawu siyalibonga bafowethu asazi ukuthi lasivela kuphi. Ey madoda ha lapha kunzima la siyabona siyezwa lapha sokuyangena isibanda ukuba uvayisi uvayisi wakho mnangako. Ha kunzima madoda, mbuso wamasosha, mbuso wamasosha, ha mbuso wamasosha madoda. Hey, sasi saphephela kuphi thina? Amasosha afakani ezikhundleni bafuna ukwenza kwenkani ot noma umfane ngawina uthiphe usimo noma singayivoteli wini ekwazi ukwala lo mbuso or bekwazi ukuriga la ngale masingayikhothi siyakwazi bathemba umalanga. Ha kunzima madoda, kunzima kodwa hayi singabuyela emuva sivoteni bafowethu, sivoteni namanye sisarejista asizameni ukuvota bafowethu singabuyela emuva sivoteni madoda. Yeah, ha but wona siyawubona lapho wafuna ukuya khona umbuso wakhona ngoba siyabona ukuthi uma kungenzeka uma singayifaka ekhothi abazi uma labo khona ngalo uzaba back up uzababisela back to ngoba inhlali yenzeka. Hayi kodwa madoda kukho okungapheli madoda, kuzabaphelela umbuso wamasosha straight, umbuso wamasosha ma-detect. Yeah kodwa hayi kuzaphela madoda, kuzaphela akukho okungapheliyo. Unkulunkulu kadakwa ngowethu sonke bafowethu. Hayi siyabonga. Ukhulumayo uPetrosi wakuhlala nisempumalanga wakuzalwa ngiselupane. Yabonga studio 7.
Lawke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCCC umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo ocathangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla labo uMoblessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past 7 ntambama.